Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare lamhla uMnumzana Tindai Bidi yena obemele isikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Westman Ncube ufunge wemba phansi wathi ukhetho kalusoze lwenziwe nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga. Kodwa walile ukuphumela egcekeni ukuthi bazakwenzani ukwenzela ukuthi babambe iZANU-PF ngemkani ukuthi iguqule indlela okuzawenziwa ngayo ukhetho. UBidi wethule amazwi la ngaphambilini ngokutshengisela okuqoqwe yi-MDC Alliance ngolwesibili ngeviki ezayo. UMnumzana Bidi uthe abafuna kulungisiswe kuqoqela ukuvunyelwa yiZimbabwe Electoral Commission ukuletha ingcwethi ezizimeleyo ezizacubungula uluhlu lwabavoti ole-voters roll ngoba bengakholwa ukuthi luqoqwe ngemfanelo. Wongeze wathi eMount Darwin kulabantu abaleminyaka yokuzalwa edlula elikhulu ababhalisela ukuvota okuyinto athi iyabasolisa kakhulu.
If there are no reforms, I think our president has been very clear that we are not going to boycott as an election, but they can't believe
that. Nxa imithetho le ingakalungi, ngibona umongameli wethu ozwakala, akusoze kube lokhetho. Ngiye kwaba lokhetho olunje, akusoze kube lokhetho olungahlelekanga, akusenzi lutho olungasimala.
UMnumzana Bidi wengeze wathi iMDC Alliance ifuna uhulumende esuse wonke amabutho abikwa ekhankasela ibandla leZANU-PF emaphandleni. Uthe njalo amabutho angamalunga eZimbabwe Electoral Commission kumele exotshwe umsebenzi ngoba ukuba khona kwawo kuzaphazamisa ukhetho njalo kuzakwenza ibandla leZANU-PF liqibilibezele kakhulu. Idala lephalamende liphasise umthetho wezokhetho we-Electoral Amendment Act ngenyanga edluleyo. Kodwa iMDC ithi kunengi ebikhala ngakho okungafakwanga kulomthetho. Ithi njalo kayenelisanga ukuvimba ukupasiswa kwawo ngoba ilamalunga edala lephalamende amalutshwana okwedlula aweZANU-PF. Asenelisanga ukukhulumisana lomgcinisihlalo wekhomishini yezokhetho uNkosikazi Priscilla Shigumba ngamazwi kaBidi. Kodwa ezinye izakhamizi zeHarare zisole kakhulu okwethulweyo nguBidi zisithi nxa kuyikuthi iMDC Alliance icabanga ukwenza udlakela kumele ichiyane lakho. Omunye wezakhamizi lezi ngunkosikazi Nothando Mkhwananzi.
Umcabango webandla le-MDC okuthi nxa ukhetho luka-30 July lingenzakalanga ngendlela abakhangelele ngayo bathi bona bazadisturba, amboni ukuthi kungasibhadalani ngoba ekugcineni kwakho konke akusibo bodwa abazibuhlungu ngalokhu, sonke siyabuza ubuhlungu.
Lanxa kunjalo uBidi uthi kababuyeli emuva ngohlelo lwabo lokuvimba ukhetho mhlaka-30 ngoNtulikazi. Uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa ezimisele ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo njengokuthembisa kwakhe kumele elungisise izikhalazo zabo. Ukhuthaze njalo amalunga e-MDC Alliance lozulu weZimbabwe jikelele ukuthi baze ngobuningi babo eHarare ngolwesibili ukuze bhatheka kokutshengisela ngalokho abafuna ukukwenza ukuthi kuguqulwe ezokhetho. Uthi bazatshengisela besiya emahofisini kaMnangagwa aseMonomotapa lisemahofisi ekhomishini yezokhetho eyezek. Ngimele uGibson Bebe oseHarare, igama lami ngoGibbs Dube.